soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali Fuganjani is Lugandaba, Holamgela Msagazweni, West Studio 7, Molusi name Plazu 16, Sangula 2022, Mo Chris Gande. Endaben is a two Lamsange. Inhlanganiso yeMass Public Opinion Institute ithi uMongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa mkhokheli we-CCT nxa ukhetho lungenziwa kathesi.
Kulalabo abale CV i-track record ye-violence yokuba lodlakela yokungahlonipha amalungelo abantu.
Abamela ithitungiza edalela ePhalamende umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole ababothelo icala lokuphehla uDlame esililweni sika Mo Blessing Ali eNyatsime banxitshwa ukudla esitokisini.
Isebenzi zikahulumende seziyizitha zikahulumende. Abahlali bemadolobheni nxa kukhangela ngokwenzakalayo kathesi bayizitha zikahulumende. Abantu bonke abaphila ngokuthenga ezolu bayizitha zikahulumende.
Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi umkhokheli wayo umnumzana Obert Masaraure engaba ebotshelwe ukuthi inhlanganiso le iqoqa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini kumalanga amalutshwana alandelayo.
Sitshoni nxa sithi umuntu ungaphongusuka engafundiswanga yenze konke afundele ukulima sebambi khuba kungela muntu omtshengisayo ukuthi libanjwa kanje ungeza sokuyaba lebhanga.
Iqembu le-Highlanders lihlawuliswa imali ezinkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika, $6,000, kulandela uDlame olwaqhamuka lidlala le-FC Platinum. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso yeMass Public Opinion Institute ithi uMongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-CCC nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Linhlanganiso ithi uphenyo olwethulwe izolo oluthiwa Afrobarometer luveza ukuba umnumzana Chamisa engakhokhela uMongameli Emmerson Mnangagwa ngesibanga esiyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Lolu phenyo luveza ukuba uChamisa engathola amavoti ayisilinganiso esingamachumi amathathu lantathu, 33% ekhulwini, uMnangagwa athole ukuyisilinganiso esingamachumi amathathu, 30%. Ngomnyaka ka-2017, uphenyo lwe-Afrobarometer lwaveza impumela eyayikhomba ukuba kungenziwa ukhetho ngaleso sikhathi. UMnangagwa engathola amavoti ayisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini, i-38%. Kodwa lesi silinganiso sesehlile sayafika ku-30%, kuthi uChamisa wayengathola amavoti angamachumi alichumi lasithupha, i-16% ngaleso sikhathi. Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu luhlala luveza iqiniso kusukela ngomnyaka lwaqala ukusetshenziswa kukhetho lweZimbabwe. Amagqwetha amela amalunga edalela ePhalamende engawebandla le-CCC abomnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole athi ababili laba abavalelwe esitokisini besetheswa icala lokuphehla uDlame banxitshwe ukudla izolo njalo balelwa ukubona abameli babo. Ababili laba bazamiswa emthethwandaba lamuhla besetheswa amacala okuthiwa badala eNyatsime esililweni selunga le-CCC uNkosazana Mo Blessing Ali. U-Ali wathunjwa kumaviki amathathu adluleyo watholakala efile isidumbu sakhe sijikelwe emgodini wamanzi ngomunye wakhe ayethandana laye owebandla leZANU-PF. Ababili laba babotshwe ngolwesibili ngemva kodlakela oluqhamuke phakathi kwabasekeli bemandla le-CCC labeZANU-PF eNyatsime. Amapholisa athi kutshiswe indlu eyodwa kwadilizwa ezingamachumi amabili kudlame lolu. Abasekeli be-CCC bathi abeZANU-PF yibo abadale lolu dlakela, kodwa abebandla elibusayo abeZANU-PF bona bagcona abe-CCC. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Indaba libingasozihluphe ngabe amapolisa eZimbabwe azimele. Abantu bebezathemba ukuthi amapolisa azalandela umthetho alandela ubufakazi babophe abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu lo kuliphi iqembu. Kodwa ayisikho esihlangana lakho kuso sonke isikhathi. Izikhathi eziningi sihlangana lokuthi abantu abavikelwanga ngumthetho ikakhulu nxa bengabe opposition kumbe abe civil society kumbe ama-church. Umthetho siwasetshenziswa ukuvikela kuphela beqembela ithile kulokuthi uvikela abantu beZimbabwe bonke ngokungakhathalekile ukuthi kuliphi iqembu. Yikho khona lokho esikubonayo. Udlakela lo lesilubonayo. Sile history, sile kule kulalabo abale CV, i-track record ye-violence yokuba lodlakela yokungahlonipha amalungelo abantu. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi kube yibo abenze khona lokho okukhulunywa ngakho. Amapolisa aveza ukungabi ngendlela eqondileyo, avela engamapolisa asekela uhlangothi oluthile. Kaziphathe ngendlela eyenza ukuthi abalandeli be-CCC bazizwe bengamaZimbabweans bevikelekile. Kodwa amapolisa enza sengathi kulicala ukuba yi-opposition, kulicala lokuba seqenjini elingahambisani laleli elibusayo.
Abamasonto Ncube bathi i-Peace and Reconciliation Commission kanye le-Zimbabwe Human Rights Commission kumele bangenele babone ukuthi udlakela lolu luyamiswa ngoba lulakho ukudlondlobala kube kubi elizweni. Ubona bengangenela yini njalo ubona bengathatha amanyathelo bani?
Akulula ukuthi amakhomishin yona lawo angenele. Kuyinto enhle ukuthi angenele kodwa akulula ukuthi angenele. Kangiboni engenela lanxa engangenela kula lutho azalwenza ngokuba behlulwa yilokhu vele abaqondene lakho. Sizakhumbula ukuthi i-PRC yehlulwe yudaba lwegugurawundi, yehlulwa yikulungisa lokho kuyikho kuyiqonde ngqo. I-Human Rights Commission layo idini iyehluleka ukusebenza ngendlela ekhutheleyo kulo msebenzi. Kodwa ke kuqondile ukuthi amabandla ezokukholwa akhuthaze ukuthi basukume. Abenze lokho i-constitution ethi bakwenze. Constitution icacile ngokuthi NPRC kufanele yenzeni, ukuthi i-Human Rights Commission kumele yenzeni. Kodwa kasibaboni bekwenza lokho, kangiboni futhi bekwenza. Yebo kambe isifiso siqondile samabandla ezokukholwa, kodwa sizibakwenze khona lokho ngokuba abazimelanga ngendlela efaneleyo. Labo bezimele lapho bezimele ngendlela efaneleyo lokho abaza kwenza kula muntu oza kulandela ngokuba kakuhlonishwa umthetho, kuhlonishwa constitution yona le yadala i-NPRC le Human Rights Commission.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe obuxoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo, umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Obed Masaraure, obotshwe ngolwesibili esetheswa icala lokubulala umuntu, laye ubikwa ephethwe luklubhu esitokisini encitshwa ukudla. UMasaraure wetheswa icala lokubulala ilunga lenhlanganiso ye-Atuz, umnumzana Roy Issa, owawa evela kusakhiwo se-Jameson Hotel ngomnyaka ka-2016. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz, umnumzana Themba Kuye Dube.
Okwakuqala akukaze kube kuhle vele lapho esibotshwa khona thina be-Atuz. U-Obedi namhla abanye bethu bathebeza mukuyambona labemndeni wakhe bathole kugcwele abesipholiseni, kugcwele abebutho ikakhulu laba be-Riot Police. Ngalinikwa ngithuba lokuthi abonane labanye abantu ade bezomnikeza okokudla lokuzomkhulumisa. Abameli kunzima ukuthi bamncitshe lanxa bengamnikeza ithuba eliqondile. Okunye okukhulu okumele sikukhangele akulacala elithe elikhona ngaphandle kwakhonokho kokuthi ngo-2016 kulelunga lethwela bhubhayo okunakanelwa kumbe sokuyikho asekunikezwa kube licala u-Obed ukuba yibo kumbe nguye owambulalayo.
Tshela ukuthi uhlelo lwenu lolu elithi lina lifuna ukuthi abantwana besikolo kunye lababalisi bengayi esikolo luliqoqa njani?
Uhlelo esiluqoqayo Chris, luqoqwa yi atuz nje yodu kukwa ngapanzwe nchanganiso ya babalisi okutuwa yi Federation of Zimbabwe Educators Union ele nchanganiso za babalisi ezine yi atuz, EUZ nchanganiso zonke le zilomlandu wukoka amalungazo zilomlandu wukunigeza amalungazo zilomlandu wukukankasa wukoka ezine izisebenzi zikahulumeni na sikhangela umnotho welizwe odinga ukuthi imuli elamalunga ayisithupha ibe le 133,000 pon yokuthi benelise ukudla inyanga eyona apha izisebenzi zikahulumeni zona zikhola imali engadluliyo i 40,000 encane kakhulu ngakhangela izisebenzi zikahulumeni Chris zikhola 18,000, 20,000, 30,000 nama senior employees khonokho nje kodwa kuyayenza umuntu kumnikeza intshuku nje yokuthi angayi emsebenzini nxa ithuba elinjengaleli livuka intengo yesinkwa Chris iyakwenziwe le ntshukuntshu yokulwela iholo lakho ubaba nxa ephuma ekhaya ukhangelelwe ngabantwana ukuthi nxa ephenduka nje ntambama bemgijimela bemhlangabeza laphana akhiphe izwitch abanike owakathesi ubaba Chris uyabe buya lesikweleti esizasala sesibhadala ngabantwana ngemva kweminye iminyaka eminingi omunye umuntu esebuye sezotshela abantwana ukuthi ngo-2022 uyihlo wabuya wazoboleka imali yokuthi alithengele izinto ezimbi khonokuyana nje kuyanikeza umuntu intshukuntshu yokuphatheka kumzabalazo wokulwela iholo lakho ukubotshwa kuka-Obito sokwenziwe nguhulumende bemethesa amacala amanga bona besazi ukuthi bambophele ukuthi kusiyafika mhla ka-20 engekho yikho sokusincedisa ekugqugquzeleni abantu ukuthi babe yingxenye yalo mkhankaso ngicela ukuthi abantu nxa benanzelele izinto ezinjengalezi thina abanye sesikukhangele sesikubona ukuthi uhulumende usesilwa umuntu wonke seyisitha zikahulumende izisebenzi zikahulumende seziyizitha zikahulumende abahlali bemadolobheni nxa kukhangelwa ngokwenzakalayo kathesi bayizitha zikahulumende abantu bonke abaphila ngokuthenga ezolo bayizitha zikahulumende pho ngubani osadinga ukuthi abizwe nxa kulo mkhankasweni osokubalulekile ukuthi abantu bebekwazi ilanga abantu bengabakwazi ilanga njengoba selikhona ukuthi umkhankaso lo uqala mhla ka-20 Nhlangula usiya kuma mhla ka-24 Nhlangula ngo-2022 nasi yedilini nasi tikakubizwa ozwayo
alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUZ ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani kunjalo nje abalwela amalungelo oluntu bakhathazekile ngobugebengu ukubulawa kwabantu ukuthunjwa kwabanye udlakela kanye lokubotshwa kwenkokheli zombusazwe ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
abalwela amalungelo oluntu kanye lozulu jikelele uthi akumelanga kube lomumo onje lona ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu lomnyaka ozayo omunye wabalwela amalungelo oluntu umnumzana Benny Moyo usola udlakela olukhona ezweni emalangeni lawa
siyakhumbula thina ukuthi ngo-1980 kulezinye indawo amanye amabandla engamvangela ukukhampena izano yenze udlakela uLord Somes ekhamarizalisa khona iminyaka yonke elandeleyo sesifika namhlanje asichazisiwe lokhetho lungaladlakela esokucelayo yokuba amapholisa lezeki benze umsebenzi wabo awawuqhatshelweyo bengakhethi banje bengakhethi hlangothi oqala udlakela kabutsha kwenzela ukuthi thina njengezakhamuzi sihambe sikhululekile sikwazi ukuthi nxa sisiya exercisa ilungelo lokuvota akula muntu ozasitshaya ama-political parties kumbe amakhandisi alodlakela must be disqualified engavunyelwa ukhontesta
omunye njalo olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uvumelana lo moyo
lokhu kuyabonisa ukubana ukhetho esiyakilo kusazaba lobudlangudla ngobuningi abantu basazobulawa ngobuningi abantu kusazoba le-violence abaningi sisazobotshwa kuletha ukwesaba kuma-activist lama-politicians ukubana bengakhampeni bekhululekile
izizalwane zezimbabwe babhelazo ziveza ukukhathazeka ngodlakela olukhona ezweni isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma ngomunye oveza ukungaphathekanga kuhle ngomumolo
kodwa kwenza yala eZimbabwe khathesi abethusa kuhla simulo somzimba sise sibona ukubana hayi umnyako zayo uzabe kunzima sibili ngakungazanga kwaba lenguquko
isakhamuzi seluveve umnumzana Maluba Mhlaba uthi okwenza kala ezweni inhlala yenza ngezikhathi zokhetho
lokhu kuyesabeka lokhu abantu bezano baqalile ngaso kulanda ama election so they can bayenza loba yini bazabulala abantu besenza ukuthi abantu besabe but this time I think badlala ngesikhathi sabo ngoba abantu sebethuselwa kakhulu kanti ongathi kufa kuyini ngoba vele abantu bezimbabwe bayahlupheka bahlupheka abantu bezimbabwe ungayezibhedlela kathesi as we speak
loba kunodlakela ezweni abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe electoral commission bathi baqhubekela phambili bebhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota kanye lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo bazathi sebesazisa uZulu ngezigaba ezintsha zokhetho oluzayo obona ngezokhetho kobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchaza kabanzi ngohlelo lwabo lokubhalisela ukuvota
eZimbabwe Electoral Commission iyaqhubeka iregister abantu ukuvota njengoba sikwazi ukuthi voter registration yi-continuous exercise njengokukhulunywa kwayo emthethweni kungakho amahhofisi wonke awezik 63 districts le 10 provinces kuyaqhutshekwa kurejistra abantu ukuvota
kulezi nsuku alisekho ilanga elitshona kungela mibiko ephuma ezindabeni yobugebenga ukubulawa kwabantu ukubotshwa lokwethuselwa kwabo osekufakele ilizwe amehlo ngababona ngokulandelwa kweziqondiso zokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi umkhokheli wamapholisa uSkomichi Patton Mbangwa uthi uZulu wakobulawayo kaphathise amapholisa ekulwisaneni lobugebengu osebubhahile kuleli dolobho ngokungabangcwebi indlebe ngoba besazi ukuthi labo abayizigebengu bahlala labo emphakathini iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi izibhedlela eziningi zelizwe azisemukeli abesifazane abezithweleyo ngoba kungela ndingeko zokubabelethisa okwamanje sengidedela emuva ngelithi ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp
Sanibonani Studio 7 nirani ayitina siyaphila siyabonga bakithi izibuzo lesipha zona izindaba ezimnandi bontlonkanyeli nkomo osithandekile mhlanga Anastasia Ndlovu Anastasia Jeremiah lapho siyalibonga kakhulu kudayalizwa umsebenzi womuntu kube hayi sesiphathela indaba ezinhle Chris Gante umlondolozi Ndlovu khonale Harare hayi kaba silanzi kethi hlangothi ngithi ke ngiphawule ke lapha udaba bakithi laba bathi bona sikamthwazi basivula amehlo sikhetha inkokheli yaso ingaphi inkokheli zakhipha iZANU-PF bakithi ke lokuduhisa abantu ekelani ukumisa abantu umqondo isikhathi sesisondele esika 2023 ake liyekele abantu ngendaba kamthwakazi kelitshelani kungotshamisa ozakhipha ngithi ozakhipha pa iZANU-PF lo mnangaka othiwe ngalapho nguye umuntu asivote sonke siwumthwakazi le mthwakazi kayivote iqophile ka-1 khipha iZANU-PF sawuwile ukukhipha iZANU-PF sasibona ke njengomthwakazi ukuthi sizenze njani step forward after kuphumizana alikho iqembu elilekangikhona lingavuka liphule lithi liyakhipha iZANU ngaphandle kukajamisa siyakwazi lishona yini yini kodwa yeke lilala ukucriticise abantu ngokuthi ye umhlobo bakhe but asibhekene sizweleni usizi bakithi abanye abafeda abasegoli bakhuluma ngokuthi ye ujamisa yewathwathi umthwakazi wathwathi bayohlala lapha kuze kube nendibizwa ngumakore
ngiyabuya ngezihlobo zami ekuseni namhlanje kungolwesibili ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni siyelungu seZimbabwe siyovota siyafisa lokufisa ukuvota kodwa siyethulwa yinto eyodwa besisemakhaya ngoDisemba kuzange kukhulunywe ngokubhalisa abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka le Plumtree kusiya le ntshonalanga yakhona kuze kuye kumemabhungane angaze ngizwe langelanga elilodwa abantu bekhuluma ngokuthi bebebhalisa babhaliselwa ukuvota angazi abantu babhaliselwa ukuvota khona lokho njalo angabe kuthiwa siyavunisa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela angeke sicele ebalungwini sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngama holiday siyacela ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhalise sihambise izithupha zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka konoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezikhulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade bezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupha zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa lokufisa siyokuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyela emsebenzini sebebuyelile kuyasihlukumeza lathi kakhulu nxa sokuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka njengikiwo ma utshayisa inyanga yami ngiyafikisa amathuma ayisithupha ngilokhu ensegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginasifuyo kuthenga izifuyo ziyafa ngoba kazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo siyacela kakhulu sike sibonelwe lathenye indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni sibe abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovota endaweni yakubo kungabe intokozo lokhu igama lami nginomathamsanqa moyo
salubonani balandeli be-studio 7 linjani ukhuluma ngundlovini ngisekwele eBotswana sesiside isikhathi ngilandela i-studio 7 ngilalela imibono yabantu abatshiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokhu kodwa engikubonileyo ushumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi lezimbabwe babona inkinga yasekhaya ezimbabwe laphana inkinga yethu enkulu izana alubana sonke nini mazimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kurejista ukuze sikwanise ukunqoba izana siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngane singayikhupha through iqembu leli elitsha ele-CCC elabochamisa le lawa amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthokazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana amaqembu akomthokazi akhulume into eyi-1 ukuthi hhayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izano azi singakhiphani izano kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebeleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili. Ngiyabonga.
Selibonani lonke balandeli be-Studio 7 okhulumayo ngu-Mncube khuluma ngilapha eGoli. Ngiyathanda ukuthi ngifake umbono kancane kubantu bakithi abase-South Africa ukuthi asiphumeni sonke sihambe siyobhalisela ukuvota sivotele utshentsho sikwazi ukuthi sikhiphe umbuso obusayo uphethilizwe wamanje ngoba iZimbabwe isiphelile iphelile kodwa kudingeka thina ukuthi sisukume sihambe siyovota ukuze kulunge wonke amazwe nala esiphuma sisiya kiwo ngaphandle kwavotwa bavota kwawina kwatshintsha izinto kwalunga kwaba right nathi ma singabambisana nje sisukume sonke ngoba siyabona nje ukuthi i-South Africa ngokwayo iphelile and i-South Africa ngokwayo abasasifuni i-South Africa kufanele ukuthi sizame ukuthi sikhiphe uhulumende lo khona uhulumende kamnangagwa uliqedile ilizwe lasezimbabwe uvele waliqeda tu nya uvele waqedelela lapho kwakushiye khona umgabeni uvele wathintitha kungawukuthi kusephele iminyaka emihlanu izimbabwe iyabingekho izimbabwe and asazi ukuthi siyophephelaphi ngoba imithetho yamazwe la angaphandle nayo iyashintsha isishintshi sibanzima kakhulu abantu sizohlupheka kakhulu abantu abantu abavotele utshintsho iyeke ukuvotela umbuso kamnangagwa ngoba lokho esikubonayo lapha eZimbabwe kunzima kakhulu. Mnangagwa uzobe lokho erobha abantu ngokudla abanikeza ukudla abanikeza ukudla uma kuphela lokho kudla esewinile uyahamba nya phinde bambona bazombona futhi mhla kuvota abantu abavuka emaqandeni abavuka emaqandeni abantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwezemidlalo, iqembu le Highlanders litholakale lilecala lokubangela udlame emdlalweni walo le FC Platinum wadlalelwa enkundleni yemandaba ngenyanga kaMabasa. Inhlanganiso yeZimbabwe Castle Premier Soccer League ihlawulise iqembu le Highlanders isigwebo semali engamadola emelika zinkulungwane eziyisithupha $6,000, njalo iqembu le FC Platinum laphiwa imiklomelo emithathu. Ngolunye njalo udaba lwezemidlalo, abaphatheke kungxoxo zokulungisa umdlalo wenguqu eziqhutshwe kwaBulawayo bathi kudingakala ubukhokheli obuqotho ukuze umdlalo ulunge. Okuningi athukuzeni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Ekhulume emhlanganweni oqhutshelwe esikolo seMilton Junior, uNompembe wathatha umhlala phansi uThomas Khumalo uthe yena imbangela enkulu esiphazamise umdlalo wenguqu kweleZimbabwe yikuba ubukhokheli balo mdlalo sekuthengwa ngemali.
Mina into yami ebeqakathele kakhulu i-administration yeZifa, ukuthi nxa abantu bengena kuthiwa ngabakhokheli weZifa babe bengobani bevela ngani, ngoba kalesi uyabona ukuthi into ebakhona yikuthi imali lisigijima phambili. Kulapha mina embona siphambanisa khona, kumele ukuthi imali siyishiye sikhethe abantu abaziyo abaqondileyo njalo abantu abalothando, abantu abangabuyi kuZifa ukuthi ngangena kuZifa ngizagena. Lokhu
kwakwaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association kuhlangothi lwalukhangela abasakhulayo. Umkhululi Mthunzi laye uthe ephawula phambi kwecommittee yeZimbabwe Football Restructuring Committee wathi ukuqakathekisa imali yikho sekudale inkinga emdlalweni wenguqukele eZimbabwe.
Ukuthi idlalwa ngabantu abakhulu afana nabokhethi ezilandayo. Fo umdlalo onjalo nxa sokufaka amacuba kule mali ebantwini abakumele bakhokhele akulungisiswe.
Wayekwaba isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthi yena kule ndingeko ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zibe ngabantu abalolwazi olujulileyo ngalo mdlalo.
Ama-administrator, ngiyasukela mina ngehle ngisuke eSoweto ngivotelwe ngingene e-ofisini kumbe ngisebenze ekhampanini ethile yime ngu-human resources sengihamba sengisiyaphiwa isikhundla eklabhini. Ungasabi le-training lokufundiswa ngemithetho lokuphathwa kwebhora ngoba i-administration yebhora yona yodwa ilolwazi azilwalo. So sichoni nxa sithi umuntu ungaphongusuka engafundiswanga yenze konke afundele ukulima sebambi khuba kungela umuntu omtshengisayo ukuthi libanjwa kanje ungeza sokuyaba lebhanga.
Iqula leZimbabwe Football Restructuring Committee libunjwe inhlanganiso yeSport and Recreation Commission njengengxenye yemizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni. Ingxoxo eziqhutshwa yileli qula elizweni lonke jikelele zihlose ukuba zithole indlela yokuvuselela umdlalo wenguqu elizweni njalo ekupheleni kwazo kuzakhutshwa ugwalo oluyabe luqukethe inhlelo zokuba kungenziwani ukuba umdlalo uphakame njalo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla lesi-CCC umnumzana Job Sikhala obotshwe kuthange uphi uncitshwe ukudla esestokisini. Abaphatheke kwezombusazwe labanye abaphatheke kwezolungelo loluntu bathi bona sibethuswa ludlame osolo senzakala elizweni phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.